sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 4 kumpandula 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Matshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana iZanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas.
Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections.
Basiphilisa koma sabo behamba, baya lobhogo nje ezihambelayo isikhwama semali.
Ele ZANU PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo.
Namhla sizocelebrate umkhosi wokuzibika ilanga lakhona mhlaka 10 September and siyacelebrate nje umhlaba wonke jikelele.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by elections izolo ebulilima. I-Commission yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi kuWard 1, uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, kwathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla le-ZANU PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. KuWard 16, uNkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamathumi amathathu lanye 131, kwathi uNkosikazi Jane Moyo okubandla le-ZANU PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla le-ZANU PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla le-CCC kuWard 14. UDube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamathumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU PF kusukela ngomnyaka ka-2018 kungakasuki ababebambe isikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziwa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyibe ngoba abantu bephume ngokunengi njalo bayala ke ukuncindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezana amabili, deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. So sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana iZANU ayisiyo ke ele-dominant in rural areas. Kasitshengiseni ukubana ke i-TPC iqhele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokhu yini zokubuya ukhetho olukhulu
ngo-2023 sokanisethu ngesokuthi noma kanjani against all so sizayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxaba inhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele ngokwami lawo ngokomuntu wonke weZimbabwe kumanti eZimbabwe kube nenguquko ngenxa yokubana inguquko ingabuya inceda wonke umuntu whether ukuZANU noma noma kuwabambo kusini kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula njalo sibe nokuhlonipha njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangisele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi owinileyo ewine ewine ngendlela ke esegcekeni ngendlela elokusuthiseka ngendlela yakuma-standard. So into ofanele ilungisiswe indaba yama-reform esima ngayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokubana izek iyenze ukhetho oluphelise siwine ngoba wethu overwhelmed recriminational. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu bethu ekugcineni kwafo konke indaba yokubalot process landaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekileyo ukubana sikhethe ukubana iZimbabwe kuleo.
UMnumzana Ostalos Gift Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo loMnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla le-ZANU PF.
siya kwamukela siluthethe oluphume into ephumelandini. Kodwa-ke okukhona ukuthi i-by-election sekuhlambe i-general election le ebuyayo, but ezikhathini eziningi vele izanu PF iyaziwinela nje ama-by-election. Kuthithi kukhona okungahambanga kuhle khona ngale kukhonane nomhlangano wethu wezanu PF engakwenze kwagcina sokusiyawina i-CCC. Kodwa-ke hhayi sekumele zilokhu ziqhike khona ngale ebulilima awenzele ukuthi ukhetho olubuyayo lolu sibone ukuthi izanu PF iyanqoba khona ngale ebulilima.
Singathi-ke okwenze i-CCC yanqoba kungabe kuyini?
Kule zinto ezimbalwa ezidlala ne-voter apart. Ikakhulu i-voter apart leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo ngoba abantu abaningi bangahambanga ukuyavota. Ungakhangela kunama-figures akhona ukuthi amilawo nje ama-figures akhona. Ngathi ukuthi balutshani mhlawumbe abantu abahambe bayavota. Ukuba ulutshani babantu abahambe bayavota bona ubana yokwenza impumela yakhona iqile ukuwela noma ngathi.
Kuyo phambili ubona zani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngale?
Hayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi ngangi ukuthi ena gidi kokukhona yokuthi ngale futhi ungakhangela thina ngale vele uhlelo lokuthi lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo muhle kakhulu. Ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboMinister uMangaliso Ndlovu. Akula muntu ongamethi uMangaliso Ndlovu ngale. Even kathesi ivini ikhokhela iparty. Iparty ilobukhokheli obuhlelekileyo ukuqhuba umsebenzi womhlangano ukukhokhelwa nguMangaliso Ndlovu. OMangaliso Ndlovu vele ngathi eMatsouth vele ikhothiwe vele eMatsouth. IMatsouth vele izanu PF iyathatha kuphela. Solo ngonxanye njengoba ngikutshela kithi we have a very strong team that is led by uMangaliso Ndlovu. Okuthi umsebenzi akuwakhangela uMangaliso Ndlovu umsebenzi owenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC ayila do khona ngale. I-CCC badobhile nje ngoloko abakudobhileyo. Basidobhile isikhoma sabo behamba. Faya logogo nje ozihambelayo odobhile isikhoma semali.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu PF. Sixoxe laye eseCholojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapho benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi, uza ngesiko likaMthwakazi uzagqitshwa namuhla. Sixoxe lo mnumzana Mkhululi Ndlovu, omunye wababona ngokuqoqwa komcimbi lo.
Namhla besizocelebrate umkhosi wethu uMzilikazi eyasitshiya lapho sihlala khona eZimbabwe emajebelini. Njengobana wonke umuntu ekwazi, ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebrate nje umhlaba wonke jikelele wonke nje abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi lukade kangakanani usuku lolu?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu. Yabona Dube, wena njengoba usuhlale lapha eMelika, seke sihambe kuma-Italian izinto oCinco de Mayo abeMexico, o-Irish Fest, yabana gqoke i-green o-St. Patrick's Day. Thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqokile, so bakholisa bazokhabetha basibuze ngaso sifa besibuze ukuthi mbani nalo sithi u-right hand man kaChaka. Ngaso sesikhuluma ngoChaka, inyeleja isingane sivuleka ngoba uChaka laye ngumuntu ude proud of abantu abamnyama the great warrior ngasinga ukuthi kulabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi bacelebrate umdlalo labo they get a lot of knowledge out of that. Sinayithi kuqakathekile kakhulu.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakathekile kangakanani?
Yinto umuntu sifundisa abantu abenu ngoba into labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo. Bona labo bazaba ne-version yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa, abanye-ke abakhulumi ilimi lethu njengoba sikhuluma, kodwa kuzamele bebekwazi laba abadabuka khona, bebekwazi nezibongo zabo. Konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
singathi ke nxaze sikhangela abantu bavela endaweni ezitheneyo baluthakazelela yini usuku lolu?
Abantu bayaluthakazelela kakhulu.
Umnumzana Mkhululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Alpha Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear eZaporizhzhia nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwebutho lakwele Russia ele Ukraine duzane lendawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibutho lingabhomba kukampani le. Ele mali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lakwele mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla siwele Melika.
Mina nguStella Mkiliwane ngumanyube uMzilankatha uMpangazitha ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha ngokokuqala kumalungiselelo lonke bengikhona kugrupu kodwa kwafikelana nanamhlanje kuhle ukuthi lathi sisiqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka kodwa isiqalo siyakhula njengabantu bakwaMzilikazi. Kumele silethe lezi muli zethu sifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiziqhenya ngoba kuMzilikazi omkhulu, ukuba ngumanqube, ukuba liNdebele, lokukhuluma ngolimi lwakini, lokugida nilabanye abazwisisayo kanye lapho esivela khona, lokubumba ukuthi siyangaphi njengesizwe sakwaMzilikazi. Ngithamhlophe kwabalungiselileyo bonke laba lisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu. Lingakini
singathi ke kukhathele kanganani ukuthi abantu babekwazi inkosi
yami? Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu, sikhongukulahleka nje njengabantu abangela lapha abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe kwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Singangangibuza njengoba ngisithi sithi singabomzilankazi, sivela ngaphi, siyakwazi lapho esivela khona. Kuqakathekile kakhulu kithi lebantwaneni bethu nasizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibe kwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona kokukhuluma?
Kufanele siqalise ukuba ukuziqhenya ngokuthi singabobani ezindlini zethu. Abantwana babekwazi ukuthi bangabobani, and then nxa sesibuya emhlanganweni nje kasilethena abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngathi bangabobani, and then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa sikathesi lapha sisegangene silahlekile, ukubuthana lokhu kwenza ukuthi lathi sibe le saziwe ukuthi sikhona singabantu. Kathe seUMzilikazi sele seyi-official organization e-America. Akula politics esikhulumileyo this weekend. Sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye, phosela ukuqina mama.
Mina ngifuna ukubonga kakhulu uMkhwalisi. Ngithi lokho kakuye phambili sihlangane unyaka ngeminyaka sikhwalisa, sigida, sisidludla kwawethu, sikhuluma, sikhumbula lapho esivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngaphi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinelwa kusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kuntungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse ka 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuya nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha la matshe uwenze abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu selambi. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyatshova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi, ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda yazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi hathi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zikaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila, ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizile ukudla isikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulomlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba emsitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu, ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abalaleli ukuvuza bakhuthaza Nkulunkulu wami ngezwi lakho, bathole isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu. Ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo, ungadinwa lakusasa mfowethu. Yes, sike sizwe ke ezabatsha namhlanje. Weza bacha, sikubekela phambili sixoxa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Sanibonani bantu bakamthwali. Igama uBrian Ndlovu. Ithe khaya ngibuya eMalapala kusetsholoji umngadlile empalidiba. Ngizalelwe eWantu eMalahleni kuLapeni sibele khona almost 24 years khona before ukuza la. Okwakathesi ngibase e-Ohio kuzinathi.
Ye, kwinokukulethe lapha eMaryland?
Ukulethe lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Sokhe owangi-eda egrupini, you know, wangitshela wathi hayi no kule group enje and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona be-advertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukucelebrate-a iMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqakathekile sibili ukuthi ngifunda ngesiko lakithi ngoba thina esisese kuma-30s, 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane ezizakulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka ezintweni zonalezi kuqatheke kakhulu ngoba nathi sizakudlulisela phambili.
Ye, kuyini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi kube ufake ngesithiwa ncalo ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani, angisho thina singabakaMzilikazi. So kuqakatheke kakhulu kithi khonokho kwenza ukuthi si-identify, sibekwazi, singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza abanye bayenza o-Irish first, abanye benza osinkodimayo. Thina lapho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi ngelinye ilanga kube kuthiwe hhayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo sibili ebantwini besindebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kuthani abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kangakanani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile ngoba njengokutsho kwabo namhlanje ekuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho nesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasithengisela ukuthi wayengumuntu owayezigela before abantu and uqaqathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe, nathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani niza kubamba yini khonokho ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuba le mcimbi onje?
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili njengoba ibigcine ngo-2012 khathe siyivusile njalo singaqhubekisela phambili izizukulwane zethu zizazisisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile be-celebrate iMzilikazi Day. So
abasakhulayo ngabatshela,
abasakhulayo ngabatshela ukuthi into eqakathekileyo ukuzazi ukuthi ungubani njalo uvela ngaphi ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi and khona kuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni nakuthi kungasingena emsebenzini lapha kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani.
Ye, kuselokugcina
mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hayi, kimi it was really amazing organization yakhona and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi sizakhona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesilabantwana, you know, lezi zukulwane ezizabuya after thina.
Siyabonga Ndlovu.
Hayi, bonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eTsholotsho ohlala khona pha kweleMelika.
Kwezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe eleHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenax 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo, wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezi nsuku. Uchazo njani usipa lolo daba?
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenza la iqembu lebulawayo City lapha ngomunye wabaqeqetshi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
Kulobunzima ngokuthi iboys lezi seziluza from under 14. Uyabona ungakhuthi training from 14 kusiya phezulu uyakusulahlekile. Thina we there from 13, 14 schoola. Manje iboys abe izidays kulobunzima ufuna ukuphusha every town namele.
Ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle.
Ngiyabe ngibanika into engayenzayo bona okwabo talent. Talent ngayilalo mina uyephu kuphela developing it, especially discipline. We are trying to with these boys many things this is wrong as I design. So we are trying to help them with the pumentweni ezinjengazonke ezithuko
forward. Ulunga wasebenza noBruce Chuma kanye noVoster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni imidlalo wenguqu.
Uza wedwa eBorena, I don't think ukuthi it will work. Siyancedisana, olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise.
UChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza nabaqeqetshi abalidlalayo ibhola.
It's a blessing in disguise ukusebenza lomuntu owadlala ibhola uThebe noBruce. Ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understandana just because we have been there.
Isakhula ulunga udlalele amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lephinda mzala. Uqale udlala kuqembu layele ndazi ngo-1997 eqeqetshwa nguMadinda Ndlovu. Uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 ube yingxenye yeqembu lama-Warriors eliphakamise inkezo yeCOSAFA. Ulunga uke wadlalela njalo iqembu leCape United njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi ukuwaqeqetsha abasakhulayo beqembu leHighlanders. Ukuwaqeqetsha njalo leqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 eleMossi Rovers. Ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ingoma kaZinja ziyamluma ethi singamaNdebele. Yamluma ingoma yakhe ngamaNdebele. Sokuthi uhlelo lwalamhlanje othangele ebeselazo. Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by elections ebolilima. Elezanu PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo. Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sigqoba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisa umthembo sithemba uKipps Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.